Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 15 ngobakazi 2022 nguProphet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ingcitshi zezempilakahle zithi uhulumende kumele akhulumisane labezokholo lwesipostoli labezinye inkolo ezibikwa ziyizo ezibangela ngamandla ukusabalala komkhuhlane wendingindi osuqhamuke elizweni wabulala abantu abafika phose ikhulu. Umnumzana Rutho obe ngumsekeli kamongameli wakwele Kenya usekhethiwe nguZulu ukuba ngumongameli omutsha walelo lizwe. Ukuthi ke iziphathamandla zepulazini lesidakeni farm zikhululwe namhla ngemva kokuphiwa imvumo yokuhlawula isibambiso sepeya efika inkulungwane ezilishumi zamadola eZimbabwe, 10,000 Zimbabwean dollars. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo msakazo. Ingcitshi zezempilakahle zithi uhulumende kumele akhulumisane labezokholo lwesipostoli labezinye inkolo ezibikwa ziyizo ezibanga ngamandla ukusabalala komkhuhlane wendingindi osuqhamuke elizweni wabulala abantu abafika phose ikhulu 80 kusekusela ngumbimbitho. Umlandolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abogatsha lwezempilakahle kuhulumende bavika ukuthi umkhuhlane wendingindi usubulela abantwana abafika phose ikhulu kweleZimbabwe. Embikweni okhitshwe ngensonto, ugatsha lolu luveze ukuba umkhuhlane lowu ususabalele elizweni lonke wabulala abantwana abaningi. Unobhala wezempilakahle umnumzana Jasper Maphosa uthe sebethole izihlakalo ezedlula inkulungwane 1036 esithi isilinganiso esikhulu sabantu abedlula ikhulu 125 litholakale esigabeni seManicaland. Uthe eManicaland njalo sekubhubhe abantwana abafika amachumi amane lanhlanu. Iningi lezehlakalo zalomkhuhlane zibikwa zitholakala ebantwaneni abalenyanga eziyisithupha kusiya kumnyaka engamachumi lanhlanu 15 abakubandla lokholo lwepostori abangahlatshwanga. Ingcitshi kwezempilakahle zithi uhulumende kumele akhulumisane labokholo lolu ukulungisa lumumo. Lokhu kuthiwe ngudokotela Henry Madzore owayengumphathi ntambo wezempilakahle ngesikhathi sikahulumende womanyano weZimbabwe.
Hulumende zvaanofanira kuita manje ndezvekubaya vanava nhomba vese zvavo kunyanya vemazichechi ivo vanga vasina kubayiwa.
Uhulumende ngenze uhlelo lokufundisa abantu ukuba kuqakatheke ngani ukuhlatshwa ikakhulu labo abenkonzo lezi ezingavumeliyo loba ukuhlaba abantwana abayebele mkhuhlane. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi uhulumende kaqale ukuhlaba abantu bonke ikakhulu abenkonzo lezi. Uqhubeke sithi abokholo lolu kumele bakhulunywe labo ngokuqakatheka kwemithi ehlatshwa abantwana.
Ngapha itwe mutemo wokuchengeteza kodzero dzevana vadiki nokuti vana vari kurayiswa.
Uhulumende kabeke umthetho ozakwenza ukubana abantwana laba bahlonitshwe amalungelo abo, ngoba amalungelo abo esikhathini esiningi asuka ephulwe ngabantu abadala bona abayebenge bengananzeleli ukuqakatheka kwamalungelo lawa. Kodwa umkhulu wokholo lwesipostoli umfundisi Matthias Sine uthi ukholo lwakhe luyaqakathekisa ukuhlatshwa kwabantwana esithi bazazama ukulungisa lokhu.
Ngatisaita vana shoko rinotaura kuti pakungana patingazivirire sei, nekuti tichitaura kudai hatisati takuziva kuti.
Asikatholi imbiko esitshela ukubana lapho sibuthana singazivikela njani kule mkhuhlane. Kodwa siyafisa ukuba uhulumende asifundise ngalo mkhuhlane, asifundise ukuba singawanqabela njani.
Kuzita izozo kuti tichengeteze vana, tichengeteze utano.
Ngenxa yenani labantu abalutshwane abahlatshwayo lokuswelakala lokubhaliswa kwabantwana abalala imikhuhlane uhulumende usezaqala ukuhlaba abantwana bonke. Umkhuhlane lowu ukhangelele ukuphazamisa isimo sempilakahle kuleli esivele sebunzimeni ngenxa yokuswelakala kwemithi. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umnumzana William Ruto obengumsekeli kamongameli wakwele Kenya nguye osekhethiwe nguZulu ukuba ngumongameli omusha walelo lizwe. Kuye kwaba lokuxokozela endaweni lapho kwethulwa khona impumela yokhetho lukamongameli kulandela ukuphuza okwenze lokhu ngabaqhuba ukhetho lolo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana wakufa Jebukati, umgcinisihlalo we-Independent Electoral and Boundaries Commission, wethule impumela le eNairobi kulandela ukuxokozela eBauma lapho abantu abahlale khona isikhathi eside bemelele impumela yokhetho lolu.
Odinga Raila, total valid votes 6,942,930, and this represents 48.85%. Ruto William Samoei, number of valid votes 7,176,141. This represents 50.49%. In accordance with the law, the constitution and the law, I, Wafula Chebukati, chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei has been duly elected as the president.
Ukanye engani abasekela umnumzana Raila Odinga baqale ukutshengisela endaweni ezijiyeneyo kusanda kwethulwa impumela yokhetho lolu. Bathi ikomishini le kayiqhubanga ngemfanelo ukhetho. Banengi abadabuka eZimbabwe abalandela obekusenzakala kwele Kenya. Omunye wabo ngumnumzana Msongelwa Ndlovu okubandla lezaphu.
Singazi ukuthi luhambe kuhle lube free and fair. Kodwa ke nxa kuyukuthi impumela iveza izifiso zabantu baseKenya, siyakwamukela kakhulu. Sifisela nje umongameli omutsha ubaba uWilliam Ruto inhlanhla yamaSwazi ukuthi akhokhele abantu baseKenya ngendlela ezanceda ukuthuthukisa usapho lwabantu baseKenya.
Unumzana Evilela Ncube olwela ilungelo loluntu laye obelulandela ukhetho lolu.
Kuhambisana lalokho okade vele sikukhangelela ukuthi noma nguWilliam Ruto noma nguRaila Odinga ozabe winile phakathi kwabuza kudlula nje kancane i-50%. Ngakho-ke kakumangalisi lokhu. Kodwa-ke abakaRaila Odinga bayakhala kakhulu bathi ukhethwa luhambanga kahle. Esikukhangeleleyo-ke ukuthi bazaya emthethwandaba ngokuba umthethwandaba weKenya uyahlonitshwa kakhulu. Nxa sikhangela ngendlela oziphathe ngayo phambilini kawufani lweZimbabwe, uyahlonitshwa kakhulu, uyakwazi ukuzimela, uphumele isinqumo esiqondileyo. Ukuthi le mphumela izaqhubeka injalo igcinwe umthethwandaba injalo kumbe kuzathiwa babuyele okhethweni, ikwese siza kulinda sibone ukuthi kuzahamba njani kusiya phambili.
Umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo unqoma okwenzakale kwele Kenya.
Sithanda ukwenzela uWilliam Ruto amhlophe ngokuwina kwakhe ama-elections eKenya enqoba uRaila Odinga. Esikutshoyo yikuthi kuhle okwenzakala kwamanye amazwe ukubona kule democratic space whereby abantu bakuleyo ndawo bavotela umuntu abamfunayo. Kwesinye isikhathi kungalala ukuchitheka kwegasi. Singakhangela thina kwele Zimbabwe kuba nzima. I-ZANU PF using its military dating back from 1980 ayivumi ukuthi iphume esikhundleni, ngoba okuliqiniswe ukuthi i-ZANU PF ayikaziwine ama-elections from 1980 kuze kufike namhlanje, itshona iRiga. Kodwa kwamanye amazwe siyabona kuyatshintshwana, kuyavotwa, kuwine lowo muntu ofuna ngabantu. Yikho sithi hayi amhlophe uWilliam Ruto ngokunqoba kwakhe.
Umnumzana Believe Gawule okubandlele ZANU PF uthi,
ngibona ukhetho lweKenya lufikile, lwenziwa lwadlula. Kulezifundo nje ezithile singazithatha sonkeni nje njengamazwekazi e-Afrika, kumbe ngithi mina elizwe lethu leZimbabwe. Okuqakathekile ukuthi sifunde ukubekezela nxa ukhetho lwenziwe, kusetshenzwe impumela yakhona izibe khona, iyaziswe ikhomishini, kungabi labantu abazisa ngempumela yokhetho ubengayisiwa abayibo ababambe ukhetho. Asinikele ithuba labo ababambe ukhetho babe yilo abasitshelayo ukuthi kuyini sebephumelako. Khona kokuthi kube labanye abantu ababe sebekhipha ama results abangayisiwa abaphethe ukhetho. Yiwo kugcina kusenza kube lo msindo, kube lo dlame, kube lo dlakela. Kube lo msindo ngoba abantu babetshela izinto ezingayisizwa ngabantu ababele njongo zabo. Ngokunjalo asithini thina ukhetho, ikhomishini ebambe ukhetho yemele ukuthuba ukuphuza khona ukwenzakala eKenya bekuphuza kulungiswa. So ngakho ke abantu bafunde ukubekezela yiko khona okumele kwenziwe ngabantu ikakhulu emomeni onjengalolo esibhekane lawo okhetho kwesikhathi olusukayo luphuze kuyikuthi abantu babefuna ukuthi kucubungwe ikhomishini yabefuna ukuthi kucubungulwe kuhle kuphume kuhle impumelelo yakhona ibe yiliyana eqondileyo kuthalwe kuhle ngama V11 forms analana kusenzwa wonke umsebenzi ungathatha isikhathi kodwa impumelelo iphume iyiyo kuyabe kuqondile yiko esikufundileyo ke ngokwethelo okuthethwa lokhinya
okwamanje abalandeli bomanyano okhokhelwa ngu-Odinga bayatshengisela emigoqweni bekhala ngempumela yokhetho lolu. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC ngingo-Gibbs Dube.
Iziphathamandla zepulazini elesidakeni farm zikhululwe namhla ngemva kokuphiwa imvumo yokuhlawula isibambiso sebail efika inkulungwane ezilishumi zamadola eZimbabwe, 10,000 Zimbabwe dollars, kucala abalethiswayo lokuthi basebenzisa leli pulazi bengasoba nini balo. Usondekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalimi abathathu laba babalisa omnumzana Sipho Sami Malunga, Zefanaya Dlamini lo Charles Moyo, njalo babangisana ipulazi leli elazakala ngokuthi Cashema Farms lesiphathamandla sevandla lezanu PF umnumzana Obet Mpofu labanye bakhe bakhangelelwe ukuphindela njalo emthethwandaba mhlaka 6 ngenyanga ezayo. Umthethwandaba ophezulu owe High Court usanda ukunquma ukuthi umnumzana Mpofu aphume epulazini ngoba engalandelanga imithetho yonke okwakufanele ayinanzelele ukuthi eqhubeke ekulo. Kodwa ngolwesithathu olwedluleyo, umnumzana Moyo ubotshiwe ngamapholisa, wakhululwa kwaba ngesifanayo ngesonto eselomnumzana Dlamini lapho abavalelwe enkambeni yamapholisa. Eloba enkundleni yebulenjini eTwitter, umnumzana Malunga uthe abatshutshisi edale likamantshi eCholocho bebesenqaba ukuthi abanye bakhe bakhululwe ngemali yesibambiso. Uthe umnumzana Mpofu sebuyele esidakeni farm, njalo sekubonakala onogada bakhe abahlomileyo kulindawo. Usole lesi senzo esithi kusobala ukuthi kwephulwa isinqumo somthethwandaba. Kodwa umnumzana Obet Mpofu utshele iStudio 7 namhla ukuthi ipulazi leli lilokhe lingelakhe njalo kasuki kulo. Uthe isinqumo somthethwandaba salethwa ngokuthiwa ngesiNgisi yispoiler okwakukhomba ukuthi akulandelwanga ngemfanelo imniningwana ethile okungatsho ukuthi ipulazi alisilo lakhe. Uthe uyakubona okulotshwa enkundleni yebulenjini ngumnumzana Malunga njalo kuyamangalisa. Kodwa uthe kasoze achasise okuningi ngalolu daba ngoba lulokhe lusemthethwandaba. Umnumzana Malunga usole ukubotshwa kwabanye bakhe ngesonto esithi bekungadingakali njengoba bebevumelene lesiphathamandla samapholisa eNyamandlovu ukuthi bazaziveza sebebathathu. Uthi kusobala ukuthi abaphikisana labo basebenzisa usekelo lukahulumende. iStudio 7 iphakathi kwemizamo yokukhuluma lamagqwetha kamnumzana Mpofu kanye lawa abathathu laba ukuze sizwe ingcazelo yabo ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguSithandekile Mhlanga.
Kulezi zalane eseZimbabwe esezihlala kwele South Africa ezilengwalo zokuhlala lokusebenza kwele South Africa ezama special permits esezikhala ngokuthi azisavunyelwa ukusebenzisa ama-accounts awebhanga ezawavula kudala njalo lapho eziholela khona.
abakhulumele Studio 7 bathi abasenelise ukubhadala lapho abahlala khona lokuthenga ukudla lokwenza konke indleko yempilo. Uhulumende wakwele South Africa wathi bonke abalama Zimbabwean special permits kumele badinge amaphepha amatsha kungakafiki umhlaka 31 Mpalakazi lonyaka. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende wakwele South Africa. Umnumzana Ishmael Ndlovu utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi umkakhe ukusimo lesinjalo kuye awusakhanyi kahle okwenziwa libhanga ele-FNB.
Lapha sinenkinga esibhekane nazo lapha singaba singamaZimbabwe abhedi lapha eSouth Africa. Amabhenki aseqale ukusivalela ama-accounts. For example, mina ngihambe ngithi ngiyo-renewa ngiyo-updata ama-details ami ukuthi ngifake bangifakele i-passport entsha. So ntema ngifika bathi passport yakho si-expire ne-permit si-expire asikhoni ukurenewela. Singakunikeza nje kuphela i-card ngama-old details. Ngama-detail amadala weli kwaba njalo ke but angalitholi sengile 1 week alikaphumi. Angatholi ne-message ukuthi ngizelikholeka.
Baba Ndlovu usizwa kuthiwa ke lo nkosikazi wakho uthwele nzima ngodaba lolu.
Uyasebenza so imali yakhe yabi ingena ke. Ingene I think kumbe ngolwesibili kuakhawunti yakhe. Then ngolwesihlanu mayethi yowithdraw imali sehlanga nomtshini ukuthi ikhadi liblokiwe. Maye ngena phakathi ethi ayenza ama-inquiries azama ukuthi abuzisise ukuthi kwenzakalani. Babe sebemtshela ukuthi hayi i-pass permit yakho expire, hamba uyofuna amaphepha ne-address yakho entsha kubonisa ukuthi kukhona maybe i-akhawunti olokhu uyibhadala ngebizo lakho nge-akhawunti yakho. Okutshengisa ukuthi ulokhu i-active. So isimanga esikhona esihlangana naso singabahlali beZimbabwe participate lapha eSouth Africa ukuthi amabhenki indlela asebesiphatha ngayo langendlela abenza ngayo kuyasehlulisa ukuthi ma benganotify umuntu ngesikhathi ukuthi hayi yenza kanje kodwa baqale bayeke imali ingene ngoba kukho imali engangena ku-account i-account ingekho active. Account my active imali ukuthi ingene so isimanga esilaso baba Dube ukuthi asazilinga sisiza kanjani.
Amanye amabhanga uzokuthiwa enzani khona manje?
Isimanga yokuthi u-FNB ngoba nguye kakhulu esibhenka naye. Amanye amabhanga angezwa mayitabani. U-FNB ubuyisa leyo migomo yokuvalela abantu kodwa ke i-Home Affairs yapha abantu up to 31 December 2022 but bona sebevele baqala manje ukusihlukumeza. Vele sesiphila nzima mpela ukuthi noma unemali ku-account usaba nokuthi ihlale plan ukuthi ikhiphe ihlale naye endlini ngoba ukwazi mhlaba azoyivala ngoba nami nginje yebo eyami ngithebethi bengizama ukuthi bangilungiselele lelo khadi engakalithola bavele bangitshela ukuthi kufuze uyelungisa i-permit ngoba lizovalwa but okwamanje ke hayi alikavalwa lokho ngisamele ukuthi ngithole lelo khadi ngoba ngikhona ukwenza ama-transactions lingakabi khona. Ngilokho ngisalimelele ngoba ngingatholi i-SMS engitshela ukuthi ayiza uzolikholekta kwenza ukuthi ngikhona uku-activator lokho okunye ngiku-activator. So ngama-challenges baba Dube esihlangana nawo ukuthi impela besidinga usizo olwabantu bomthetho ukuthi bangenele ngoba kukhanya ngani hayi amabhenki sesi-abuse mpela.
Umnumzana Ishmael Ndlovu ngodabuka eZimbabwe kodwa ke osehlala kwele South Africa. Limuze xoxa lapho lo Gibbs Dube oweStudio 7 esesabelweni se-Eastern Cape. Iziphathamandla zebhanga le-FNB zalile ukukhuluma ngadaba lolo. Live Talk lamhlanje kuhlelo sikhanyela ukwethulwa kwempumela yokhetho lokudinga umongameli weleKenya. Okwamanje okuvele sokwazisiwe ukubana umnumzana Ruto William nguye osenqobile. UZulu weZimbabwe ukhala ngokuthi usethwele nzima ngodubo lokuqonga kwenani labatsha asebethatha izidakamizwa kuze kufike esibangeni sokuphambanisa impila kahle yabo bagcine sebedinga uncedo lokuchiyana lalowo mkhuba kanye lokwelatshwa. eZimbabwe jikelele kubikwa kule ndawo eyodwa kuphela eqondane lokuphathisa lokwelapha imikhuhlane evela ngemva kokuthatha izidakamizwa. Abaningi abalenkinga le bahanjiswa ezibhedlela zabantu abagula ingqondo ukuthi baye kwelatshwa. Ingcwethi zezempilakahle zithi lokhu kuludubo ekuthini ayisibo bonke abasebenzisa izidakamizwa abagcina begula umkhuhlane wengqondo. Ngakho ke kumele bathole usizo lokwelatshwa umkhuhlane oyabe usuvele ngemva kokuthatha izidakamizwa lezi. Eyinye yalezi ngcwethi unkosikazi Nomuhle Maplanka owenhlanganiso ezimeleyo eyeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network uchasisa kabanzi ngalolu dubo kungxoxo ayenze lo Gaina Gumede Saidi owe Studio 7.
Sina njengenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network siku advocate eyabantu labo abasebenzisayo kumbe abahlabayo izidakamizwa. Siku advocate njalo thina sithi abantu laba kumele bathole irehabilitation ehambelana labo ngoba iningi labo isikhathi nxa bengabalohlupho kumbe loduko lolu lokusebenzisa izidakamizwa abanengi bakhona ba refer kuma mental institutions of which bona iko ndishini yabo yabifuna ukuthi bethole i-rehab.
Inhlanganiso yenu ithola ukunceda kuphela ontanga kumbe laba khulileyo labo abasebenzisa izidakamizwa labo bathola uncedo yini?
Sisebenza labantanga aba over 18.
Ungasichasisela ukuthi umsebenzi eliyabe liwenza ukubanceda yiwuphi?
Thina ngokwethu si-advocatela establishment siku-advocate asi ofi ama rehabilitation centers. In fact, I rehabilitation services senza okokuba refer. Kodwa inhlupho ekhona eyenza ukuthi thina sibe khona into advocacy ukuthi asinawo ama public rehab. Yiwo analawo esiwakhalelayo ukuthi uhulumende enzwe ukukhala kwethu kube at least le one public rehab center in each province khona ngoba as we speak abantu abale problem ye drug use abanengi bakhona ba refewa kubongoma huru kubo Harare hospital labo engutsheno of which they are taken as mental cases instead of a public health problem.
Lingathi ngaphandle komsebenzi eliwenzayo ukumelela laba abalohlupho olokusebenzisa izidakamizwa kuyini okunye elibenzela khona ikakhulu nxa sikhangelane lemithetho emitsha elifuna ukuthi iguqulwe?
So thina siku-advocate njalo sesilayeza lo hulumende ukuthi asitshintshele njalo imithetho ekhona so far ngoba imithetho le imithetho eyafakwa kudala ama-law reforms that's what we are calling for.
Ngamafitshane ungasithi fahla ngeminye yale mthetho elifisa ukubona iguqulwa nguhulumende?
So ungabona ama-laws anjengabo Law Codification Act imithetho yakudala of which i-environment esikuyo kathesi ayisahambelani nayo. So ngezinyeni zezinto esisebenza ngazo okokuthi kathesi as we speak izolo sibe sile webinar e-United Nations lapho khona Professor Mavima onguye omkhulu we-Interministerial Committee on Drugs o-highlighte khona ukuthi uhulumende uselungiselele ukuthi ereforme imithetho le ebusa labo abasebenzisa izidakamizwa.
Unkosikazi Nobuhle Maplanka yisikhulumeli senhlanganiso eyeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network. Limuzwe exoxa lapho eseGwanda loGaina Gumede Saidi owe-Studio 7 ngocingo. Owayengumongameli welemeleka uMnumzana Donald Trump uthi amaphepha aqakathekileyo atholakale emzini wakhe afakwa ngamapholisa awe-FBI efuna ukumgcona. Amapholisa ohlangothi olo-FBI athola amaphepha alishumilane angamelanga asuke esigodlweni ese-White House. Ngunje amapholisa awe-FBI abiwa esethuselwa ngabalandeli bakaTrump kusukisela baze bayekhwathaza indlini kaTrump. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Raphael Mutombeni.
Ngokumbona kwami uTrump ngimqathanisa la lo uAttorney General okhona uGarland. Lo undoda okuthiwa Garland nxa umkhangela umlalela kagcigcizi kajintshi kathini ungumuntu omi entweni yakhe eyokuthi khona umthetho. Umthetho kawulamehlo ukuthi wena unguzibani, unganani, uvela ngaphi, kutheni. Umthetho awula favor yokuthi hayi wena siza kuyekela ngoba unje. Utsho njalo lo ubaba lo beqinisa lento le. So nxa eqinisa into yona le, ngiyambona engena phela lo ejele uformer president kumbe engena ethonisiswa ngokulingane lokhu akwenzayo. Amboni umuntu lapha ombambatha amahlombe lapho ukuthi hayi wena uright into zokho zonke ziright. Hayi, nxa kulesikhathi lapha ama-lawyers akhe akasebenza khona izo zonesi, ngoba kufanele ukuthi bazame ukumvikela ngendlela zonke abangamvikela ngazo. Ikuthi nje umntwana angazi ukuthi wazalwa wathwani, uyaphunguba nenhlanhla aphume lapho kuvalwe khona. Kodwa ke khathesi ayingikhangele sibili ukuthi ngibone ukuthi uzaphuma njani, uzaphuma ngaphi, uzaphuma kutheni. Bazamgombolozela kuphela khathesi ngezinto azenzayo, ikakhulu khona lokhu ukuzama ukuchayikhu ukuthi awise uhulumende omutsha ongenayo yena adlale abe ngupresidenti ohlala ngenkani khona laphansi. Sijayele ukukubona lokho kwezinye indawo kodwa sikaze sikubonela.
Yena uTrump uthi okwenzakalayo yikumhlukuluza ngenjongo yokubana angangeni kukhetho oluzayo. Ukubona njani wena khona?
Hayi, lokho angakukhuluma ekukhulumela nje ukuzivikela ukuthi khona uyahlukuluza. Awuyamntu omhlukuluzayo uTrump. UTrump kulezinto yena azenzayo, azikhulumayo, azifuqayo, azaziyo laye ukuthi wazenza ukwenzela ukuthi ahlale embusweni. Yinye into kuphela emdinisayo, emdidayo, emkhathaza ingqondo uTrump ukuthi one, wathi eqala ukukhampena, wakhampena esebenzisa uObama ukuthi khona uObama anti liyabona sesiphonga ubuswa zinyamazana lezi nyoni lezo kungabantu abamnyama lokhu. Abantu bamlandela bagijima laye bamvotela. UObama wangena waseva i-2 term. Yena ungenile ela khonoka elakho wehluleka ukwenza i-2 term. Abantu bamkhupha nge-term A1 esebenzile laphana ukuba u-president. Khona lokho yiko okumfuthi ingqondo zakhe zonezo, umbone hlanye zizinje zikumfuthela ingqondo zakhe ukuthi uObama abele 2 terms yena abele 1 term. Hayi, vele lapha ngiyahlala ngiyabuyela, kumele kwenziwe konke okungenziwa ukuthi ngibuyele. Akula muntu omhluphayo kona, akula muntu ongafuni ukuthi abuyele elokuzeni aconteste khona. Yena nguye ozitshisayo, ozivimbela izinto zona lezi ukuthi zenzakale. Engxenye angabuyela arane asikwazi, kodwa ke erana kathesi bonke abantu sebemazi ukuthi ungumuntu onjani. Ngikhuluma ngemajority yabantu laba abathuleyo abangenza umsindo, abangakhulumi kakhulu. Yikho ukubona kwami khona lokho babakani.
Umnumzana Rafael Mthombeni ingcwethi ecubungula izombusazwe limzwe ekhuluma ecingweni loChris Kande weStudio 7. Singekehlukani sihlobo othi sikhangele bezinye zezindaba bezikhokhela. Incitshi kwezempilakahle zithi uhulumende kumele akhulumisane labezokholo lwesipostoli labezinye inkolo ezibikwa ziyizo esezibangela ngamandla ukusabalala komkhuhlane wendingindi osuqhamuke elizweni wabulala abantu abafika phose ikhulu. Silugqiba-ke lapha uhlelo lthola lamhlanje olivalelisayo uPlaxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.